tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili egombimbito 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kodwa bebengakholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kunganayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesi.
Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eManicaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe lizulu lesiphepho icyclone Idai.
Sithe lomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla ukuthi yakhona ngale esimanimani uThixo aphekelezele izimota.
Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babe lombuthano kukhulekela imoli ezihlaselwe lizulu lesiphepho. Uzulu wakobulawayo uthi ilizwe leZimbabwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende eqhubeka ngochuku abusa ngalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eChimanimani eManicaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe ikuna kwezulu lesiphepho secyclone Idai kulindawo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obeseChimanimani namuhla lapho atshele khona abantu ukuthi bazathola ukudla kanye lemithi yokubasiza. Kukanti ezinye zalezo mpahla sezivele zikhona eMutare zilindele ukulethwa kulindawo. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho adabukile kumbe agcwele amanzi. Kukanti bekungahambeki emigwaqweni kulandela lelizulu elibulele abantu phose abalikhulu. Kucatshangelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka ngoba kungazakali ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili bangaphi. Inhlanganiso ebona ngokuhlenga abantu abasengozini e-Civil Protection Unit imanyane le-Joint Operations Committee ibikwa ihlolisise umumo eChikomba Central lezinye indawo ngesikhathi uhulumende esithi uzalungiselela izehlakalo ezinje kuseselesikhathi. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oemakoni South njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC kulindawo uthi umonakalo osesigabeni sakhe wenqabela abantu ukuthi belungiselele ukuthengisa igwayi labo ngoba bedilikelwe izindlu lapho okumele beqale belitshisele khona.
Kule bridge eliya esikolo nesethwa ikazunge school abanye besiza ngapho kuthiwa ebenza school ibridge yangkhona lincane so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi yikuthi vela zisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezindlu eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bangathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele usefuna ukuthisa igwayi lakhe so ukuthi ucele ku-NXT door komunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo.
Kodwa lona-ke igwayi njengoba izulu line kangaka linjani?
Elinye vela umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqhamuka avela abasavuni te ngani right elinye diseli
abantu bahlezi ngapi sikhuluma kanje
kunzima abanye bahlezi kubo sabhuku abanye bahlezi kubo makhelwane abalezi ngade ziqine kakhulu so into zangkhona vela azima ngakuthi
kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbokunye
akula akulandeke yabuya
zikhona iziphatha amandla eziwuyayo ukuzohlolisisa umumo
abangabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubo makhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala akufanani lesi mani mani ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abathi ade vele sebenika umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakho akusela lutho ade bedinga abathi abawesa yikuthi thina asilalo kuze nasila MP wethu wadliwa yizana ngenxa yamaplazi wona lawo ngoba abathi bemaplazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya irura la hayi azangadobhe so u-MP wakhona lokho wahambayo mzane evotela kuphuma amarizulti kazange ebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheke ukuthi kathi manje senzani ngoba u-MP vele asamtholi
lo nkosikazi Loveness Makaure isiphathamandla sebandla le-MDC eMakoni South obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le eMakoni South. Aba masonto athiyeneyo kobulawayo namuhla babe lombuthano ukukhulekela imuli ezihlaselwe lizulu lesiphepho njalo baqhubeke ngemizamo yabo yokuqoqa uncedo lwempahla ethiyeneyo egoqela ukudla lezembatho abazazithumela uzulu weManicaland kusasa. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso eqoqe umbuthano lo e-Christian Alliance umnumzana usenisibanda.
Sina sihlakele njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale ethimanimani uthixo aphekelezele izimoda silabanye amabandla abazasuka kusasekuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe
litholo kunganani
kathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithe kungcono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma mbona ngani itruck ama-truck amabili azaphuma edonse ethwele ukudla kusiya khona ngalesi manimali
kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukhanyathi kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo
abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngapi
thina sikhona ekhumalo njalo bengayo ku-Facebook page yethu bayabona i-address yethu le website izimbabwe-christianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account ezim Alliance bakwanisa ukuthi basithole ngakhonoko ba
umnumzana useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance sixoxela ekobulawayo Kusenja lo elemeliga lazi sena muhla ukuthi lizaphathisa abawelwe ingozi yalelizulu ngemali enga nge $100,000. Lolu ncedo luzaphathwa i-USAID incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngakolunye uhlangothi uzulu wakobulawayo labo somabhizimusi sebesungule uhlelo lokuqoqa imithi ukudla impahla labo dokotela abazalubhekisa eChimanimani ukuyaphathisa uzulu wakuleyo ndawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eChimanimani lidilizelwe imizi lalahlekelwa impahla, abanye la ngumphefumulo ngokwawo osokubangele ukuba uzulu endaweni ezehlukeneyo zelizwe wahlanganisa usizo olokusa esabelweni seManicaland. Usomabhizimusi njalo engumfundisi wenkonzo eyeNew Creation Church, umnumzana Jonathan Thompson, uchaza usizo abalalo abazalusa eChimanimani kusasa.
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to Chipinge tomorrow, as well as
sidempahla phose ezingenela imota ezintathu esizazisa eChimanimani kusasa. Odokotela abalichumi labongi njalo sikhangelele ukusuka kusasa ebuseni. Impahla lezi sizithole kubo somabhizimusi ubulawayo lamakholwa akumabandla achiyeneyo.
Umnumzana Douglas Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi bazaqhubekela phambili behambisa usizo eChimanimani.
Sikhala kanye lezakhamuzi zeManicaland, ngakho njengobulawayo silokhe siqoqa uncedo olokuthi sihambe siyexhasana lezakhamuzi zeManicaland ezilahlekelwe imphefumulo, ezilahlekelwe izifuyo, ezilahlekelwe izimpahla zazo.
Umnumzana Bakitsanani Dube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye uvumelane lomoyo ethi okuseChimanimani kuzwisa usizi njalo bazakupha ukuze basize imuli eziphephe uzulu elilolaka.
Nxa ngikhuluma ngomonakalo oyenzakale eChimanimani ngale eManicaland ngizwa ngisuza ubuhlungu njalo ngikhala kanye lezihlobo labangane abaseChimanimani abafikelwe ngomonakalo omkhulu kangaka. Silusizi kakhulu njalo sizaqhubeka sincedisa siqoqa esingabe singakureyiza lapha kobulawayo sikuhambisa.
Abantu abaningi balimele ukuthi abanye balahlekelwa ngumphefumulo njalo uhulumende akakethuli inani labantu abangabe belahlekelwe ngumphefumulo kule ingozi. Lonke uncedo osoluthelwa buthaniswa luzathwalwa ngezimota ezizasuka kusasa kobulawayo ziqonde eChimanimani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live talk ukuhlelo lwe diaspora forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngemizamo eziyenzayo eyokuphathisa uzulu owelwe ingozi yezulu lesiphepho ele cyclone Idai. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwamanye kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Mozambique selisungule uhlelo lwensuku ezintathu olokukhalela abalahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi ubike ukuba lingozi ibulale abantu abedlula amakhulu amabili. Abuhlangothi ilwe oluqoqa imithelo kwele South Sudan bathi bazaveza amagama eziphathamandla zikahulumende lezamabhanga ezizithathela imali yemithelo abayibuthanisayo zizifakela ezambeni zazo. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo zimanyene ngokuphathisa osowabo abathintwe yingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwele pilitani izizalwane zeZimbabwe zibuthanisa uncedo oluzathunyelwa ekhaya kuthi ngapha kwele Melika. Isikhwama esisungulwe ebulenjini be-intanethi isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari esokuphathisa ekhaya sesidlule amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu $33,000. Kwele South Africa, isizalwane zeZimbabwe zibuthelela uncedo oluzasiwa esigodlweni someli welizwe labo beselusiwa ekhaya. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Okokuqala sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukuthi ba impahla zabo impahla zokugqoka lengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe lelizwe lebizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqelezwe impahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho eziqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingingatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba kutho ukuthi lokho kuzanceda futhi ukudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa usilale impahla ezinjalo kuyathiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale i-duty kodwa xa zile stempu ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stamp kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Owakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izizalwane zase-South Africa nezizalwane zokwamanye amazwe. Yiwe sikhuluma nabo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele, abantu siyabona bayabuya kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bafela kuliphi ilizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
EMalawi engikwaziyo iMalawian community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha seMozambique yabo futhi bekhala ngokufana naye. So kusho ukuthi-ke angazi-ke banalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassies abo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu sekela liphi ibandla. Lidibana lakho na nxa lidinga uncedo lokuphathisa abantu?
Kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lohlupho olufana nayo esigabeni secholocho. Kulabanye abathi bona abantu becholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe. Kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba usecholocho loba usechimanimani, kodwa umlandu wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe. Njalo futhi sicela uZulu wonke izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise, zingakhangelela ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland, kumbe abanye abazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017. Yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizalwane zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mapena, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kwele South Africa. UZulu wakoBulawayo uthi ilizwe kalisoze laba lokuthola nxa uhulumende engaqhubeka ngochuku abusa ngalo. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxazulula inkinga esibhekane lelizwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umhlangano lo ubuthanise amalunga e-commission yokukhumisana umlotha, e-National Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga le-Truth and Reconciliation Commission e-South Africa, uNkosikazi Yasmith Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Asesikunanzelela-ke ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace, and kuphele udlame leli lizwe leZimbabwe lizakubanisiwa. Kulezinto eziningi maybe zisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani, singasukela khona lapho then kuyabe kuzasenzela khona.
UNkosikazi Percive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni, uhulumende wazingenisayo. Thuswa thina kumele ukuthi njengabantu, abantukazana, sibe lo mfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzela abantu bethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lo mfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka uNkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo, sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu. Sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufinyelela abantu bonke ehatshi emadorobheni, kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela, njalo zipholise izilonda, njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane, bekhulumisane, njalo bekhulumisane lemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakoBulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni, njalo ziqoqwe ngomuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island unkosazana Lucy Alexia Ncube selobe ugwalo olulesihloko esithi For You With Love. Lapho alandisa khona ngokuhlukuluzwa kwakhe emendweni, ukudubeka kwakhe ebaleka ekhaya waze wacina edabula amazwe esiyaphephela kwele island. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Ugwalo lukankosazana Alexia Ncube lwamkelwe ngabantu abaningi emcimbini wokulihlaziya owenzele Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love, kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016, lapublishwa ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Ncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona, njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona yena asesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolu gwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku bethi liyadabukisa, luzisa ubuhlungu, because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane, kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngisalele ivi eli-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngandihlane la ngina-19, ngayenda-ke ngile-22, sengane yami ibine-2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda ulolu gwalo lukankosazana Ncube.
Kuleli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but kuqakatheke kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhukule ngalibhala because lami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami, ngoba njengamanje uma ngicabanga ezinye izinto ezazinakala kuthi ngangehla isinyembezi, and ziyehla sometimes noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapha ngivela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Ncube ngumfelokazi njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon lakwezinye indawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngisa Republic of Ireland, igama lami ngu-Ezra Chisasbanda.
Ziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezisenelisa ukungena eChimanimani eManicaland losizo oludingwa ngabahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babelombuthano wokukhulekela imuli ezihlaselwe ingozi yaleli zulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.